asitshelwa i-freedom house okokwenza thina njengelizwe yemthetho wethu ebusilizwe lethu asitshelwe okokwenza ngabantu abayaleyinjongo zabo zokuganga kuphela abafuna ukusiphambanisa ngenhlelo zethu ezikhona abantu abaphambanisayo lapha ezimbabwe bayabotshwa abayephula umthetho bayabotshwa ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kwelokuganga akuripoti emapholiseni kulandelelwe kona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe but lapha ezimbabwe asathi ama-instruction from i-freedom house ukuthi sithathe silandele khona kwabakutshoyo thina sihlangele ilundelo lomuntu olukhona kusisekelo sombuso welizwe lezimbabwe
ye kodwa bona abakutshoyo lapha yikuthi khanye ngazani khonoku ukugandwa kwabantu abanye bakhahlamezwa abanye konke kunjalo nje kukhanya kwenziwa ngurhulumente ngako ukuthi urhulumente kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonoko kambe kungenziwa khonoko
mina ngithi kimza akukho khonoko izinto ezikhulunywayo mina ngiyakuyangekwala khonoko kodwa umuntu nayelande siyabothwa ebudala icala engalandi bese becreate esinye istory ngakhonokho tough luck ndingathi irhulumente yethu ezimbabwe ingokulungisa kuphela loko kunye xa kukhona amanye amakhesis anjalo abantu abayenza into zokuganga loko kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kitza kuzokuswelakali ingane esouth africa imarikana badutyulwa abantu ngamapholisa bafa imarikana inaleyana badutyulwa abantu bafa bebhitulwa ngamapolisa karhulumente bafa abantu kwayenziwakalani kwaba le commission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayitho ukuthi ulungelo loluntu kalinanzwa kodwa buyukuthi abantu amapolisa labo bathi wena sase sibona ukuthi impilo zethu zase zisengozini but khona kokwayenzakale ezimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indaba yabo yama-sanctions ukuthi urhulumente wezimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe urhulumente wethu abonakale emubi kwi-international community yikho kwabakudingayo ngabantu abasebenza nesitha laba bantu labo.